Zika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ekuseni ngolwesine mhla ka 20 ku Solanja 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amazwi omkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izidaladeni kutshengiselwe phezu kokonakala komnotho welizwe asemukelwe ngendlela ezehlukeneyo, kambe uphathisa uzulu lokho.
Inxa yekwenza kodwa mela kwenze nje evukete kwenze uqala announce ukuthi laba abanaunsela bamthethela amathuba yini bamfakele imigoqo asekwenze sekuyikuthi seyinike laba abatshela i-ammunition phela kumbe izikhali zokuthi balungiselele and kangithembi ukuthi uzawakhona kathesi kuyazokuthi intsheni.
Owesifazane oyisizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare ecatshangelwa ukuthi engaba legcikwane le-coronavirus utholakale engelalo.
Neyindlela engaba ingazathi zakulula abanye abavele kade besesaba ukuthi sokutshengisa ukuthi singeni lapha eZimbabwe kuye lezihlobo zakhe akukabi yinto engathakazeleleka kakhulu ngoba nabo basemsemi lenhliziyo yokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Amazwi omkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izidaladini kutshengiselwa phezu kokonakala komnotho welizwe aseyamukelwe ngendlela ezehlukeneyo. Umnumzana Chamisa izolo wazise ukuthi ngemva kokwethekelela izigaba zonke zelizwe elalela izikhalazo zikaZulu uthole ukuthi abantu abaningi bathi sokumele kungenwe ezidaladini kutshengiselwe. Kungakedluli amahola athile ekhuluma amazwi la, intsha yebandla le-MDC ingene ezitaladini zeHarare yaxhaswa nguZulu Makhaza kwaba luthuli. Kodwa amapholisa njengenhlala yenza achithe ukutshengisela lokhu ngokuphosa intuthu ehitshayo e-tear gas. Kodwa abanye bathi ukutshengisela kumele kuqhamuke mahlayana kufuqwa izikhalazo njengalokhu okuya kwenzakale kwamanye amazwe kuze kulethe inguquko. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngithi kangikholwa ukuthi umuntu nxa ezoyacala anawunse ngoba ukuthi nxa yekwenza kodwa mela kwenze nje evukete kwenze uqala anawunse anawunse ukuthi laba abanawunselayo bamthethela amathuba yini bamfakele imigoqo asekwenze sekuyikuthi seyinike laba abatshela i-ammunition phela kumbe izikhali zokuthi balungiselele and kangithembi ukuthi uzawakhona kathesi kuyazokuthi intsheni ngibone ukuthi kwenzakala but kangikholwa ukuthi zabe khona iqiniso lami lelo ngoba phambilini azange bekhona abantu nyakenye ayingathi ngo-2018 baze badutule ezitaladeni nazange abonakali so kathesi-ke angazi ukuthi intsheni yikho ngifuna ukubona sifunaukuthi hami ke angikhombisa wanitshengise ukuthi hayi uqinisile into enayenza ngizabona ubut kangikholela ukuthi uzayenzakala lokhu.
Kodwa ngendlela abantu abathukuthele ngayo ngokonakala komnotho welizwe awuboni na bengangena ngobuningi babo betshengisela?
Mangikhanyele angazi yazi ngizafaka umzekelo sokuthi mina khumbula umzekelo sokwenza oyikla okuthi inkukhu iyayicunta insiba uyithwale ilambe ibilambile uyijikele phasi uyikhoyela umuntu ithi kulandela. Yikho engicabanga ukuthi ufike ezingeni leZimbabwe ngendlela abantu asebesenza ngayo. Njalo futhi ngiyathi ukuthi mina kangikholwa ukuthi uzayenzakala lokho. Kangikholwa eqinisweni lonke ngendlela ebengikhangela ngayo wenzakala elizweni. Abantu ephana lenkukhu ezivolela umumbu zicunta insiba. Kungathi le-hopeless angazi ukuthi kuyadingakalani kodwa kangikholwa kuzayenzakala umahluko. Nxa kuthiwa kubizwa i-demonstration. Ngicabanga ukuthi i-demonstration eyenzakalayo mina ukuthi kutshengisela kuba spontaneous kakhulukazi. Akuze kwaplanwa futhi kwahlelwa wakhayela into yenzwa ngalo 14 January ngo 2019 azange kwenze ama press conference to announce into ezinye ngomuntu wakhuluma nje ukuthi siyenza lokho kodwa lokho mina ngibona ngani ha ngizakhona sokwenza ke
kodwa khona ukutshengisela ubona ngani kungaletha na inguquko asithi kuphumelela abantu bagcwala ezitaladeni kungaba lo mehluko na
ye ukutshengisela kuyalethe mahluko andithi ke sakubona kamazi amaningi kenzakala uhulumende yaqine sele ki ama tools phansi sithi hayi abantu bekhulumile selanjalo ufuna ngabantu kona kuyenzakala kuya ukuthi abantu babethembile njani nxa kuthe kutshengisela kodwa ke kutshengisela akusocala anti kavuyela kusekelo sobuntu seZimbabwe ukuthi abantu batshengisele ngokuthula ngakwenza lokho abantu ke ngokuthula ngicabanga ukuthi nxa ukuthi baphumile njengoba sithi ukuthi ngizabona kusenzakala then ke hayi ke sesingakhuluma sithi hayi kuyasebenza kodwa bathethi mbonani nje kusayenza ukuthiwa yi-lip service ngesikhiwo
Lo Michael Mhlahlandiweni ingcwethi ecubungula ezombusazwe wekhuluma le Studio 7 ecingweni yokobulawayo. Owesifazane oyisizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare ecatshangelwa ukuthi engaba legcikwane le-coronavirus utholakale engelalo. Uhanjiswe eWilkins Hospital ngolesivili esanda ukufika elizweni evela eChina lapho asebenza khona. Ubikwa eke wethekela isigaba seWuhan eChina lapho kuqhamuke khona leli gcikwane. Umqondisi wobona ngenhlelo zempila kahle kuCouncil yeHarare uDr. Prosper Chonsi ufakazele iStudio 7 ngolesithathu ntambama ukuthi umuntu lo uzakhululwa ngolwesine. Ukuthi awuthe bazaqhubeka bemqaphile okwamalanga alandelayo esendlini yakhe. Ukuyahlolwa kwakhe kulethele iningi eHarare okwesaba okukhulu ukuthi mhlawumbe leli gciwane lingamemetheka. Ukhansela waleli dolobho umnumzana Thamsanqa Mahadebe utshele umuntu ongameli inkomo weStudio 7 ukuthi bathokoza ngokutholakala komuntu lo engelalo lelo gciwane.
Kungaba into neyindlela engaba ingazathi zakhulula abanye abavele kade besesaba ukuthi sokungenisa ukuthi singeni lapha eZimbabwe kodwa nakho futhi kuye lezi hlobo zakhe akukabi yinto engathakazeleleka kakhulu ngoba nabo basemseni le nhliziyo yokwesaba futhi otherwise kungaphuma kuthiwa yiyo futhi
khona yinto enhle yini elungileyo ukuthi abantu abangenayo elizweni abake baba semazweni alomkhuhlane lo bekelwe baye ngakwabo kungani bengagcinwa endaweni ezingafinyelelwa ngabanye abantu abangelawo lomkhuhlane njalo abanganakanelwayo ukuthi balawo
yebo ngingathi mina ngiyindlela kukhanya kungalunganga ukuthi aye ezindlini zabo but thina ngendlela yokuthi sizame ukuthi abe zihlobo zabo ngokuhlalisika kwethu eZimbabwe nomkhuba wethu umuntu vele esejayele ukuthi uma ngigula kungcono ngibe eduzane labangakini ukwenzela ukuthi bangibone noma kungizaswelakala noma ukuthi ngiza kuphuma ngenye indlela ngitholekale kube ngophilayo phakathi kwabanye ngulowo yindlela yokuthi kusesijayele ukuthi inhlalo yethu nguye umkhuba wethu
Kodwa ayisikho kufaka amanye amalunga omdeni engozini yini lokuhadebe nxa umuntu ethe wavunyelwa ukuya ngekhaya kwazovela mhlawumbe ngemva kweviki kumbe amaviki amabili ukubana ulawo lomkhuhlane
ngaba liqinise ukuthi abesengithelela abanye kodwa hathi lapha nami njengomuntu osebenza kukhansili ngisebenza labo odr Chonsi lamanye amadokotela esilawo kusithi kanto laba batrusteke kakhulu ukuthi lokhu abakwenzayo bayakuzwisisa kakhulu eplazi abasoze bakuthiye usiya ezisotsheni zakho noma ukuthi kwelakini ekhaya bengela muntu ozabe ekhangela naye ukuthi abone ukuthi uzibamba njani kwaphakathi kwabanye ngezihlobo zakho ungagcina lawe yini ubathelela lowo mkhuhlane noma ukuthi akulayo isiko ukuthi baphonge umyeke ahambe ngakwabo bengamkhangeli ukuthi uhlala njani uphila njani lapho
lo mnumzana Thamsanqa Hadebe ukhansela weHarare wexoxa icingweni Lontunga mili nkomo Studio 7 ekonale eHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Osomabhizimusi kanye lengcwethi kwezomnotho abedolobheni lakobulawayo bathi ukusetshenziswa kwemali yamanye amazwe ngendlela engacacanga elizweni kubangela ukuthi kube lengxabangxoza kwezamabhizimusi njalo imisebenzi ingaqhutshwa ngemfanelo. Lanxa uhulumende wamisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngomnyaka odluleyo, imali le ilokhu isetshenziswa ngokungekho emthethweni ikakhulu emkambo wonsitha okuyiwo okhokhela ukuthi isisindo sawo simi ngaphi ngelanga ngelanga. Lokho kuvezwe ngosomabhizimusi emhlanganweni kobulawayo lapho abathe umthombo wemali le ngabathengisa amafutha ezimota wepetrol lezinye ingatsha zikahulumende ezivunyelwayo ukuyisebenzisa imali yamanye amazwe. Bacele uhulumende ukuthi abeke umthetho ocacileyo ukuthi imali le iyasetshenziswa kumbe hayi njalo kulandelwa ziphi iziqondiso. Iqembu lembube elentosakusa eleZimbabwe elilengoma yokukhumbula umufi uJoseph Chabalala wayekhokhela iqembu leBlack Mambazo lithi lithemba lizacula ingoma yalo elisanda ukuyicula ngelanga akhangelelwe ukufihlwa ngalo. Umkhokheli walelo qembu eleBlack Mambazo umkhokheli weqembu lendosakusa uOscar Siziba uthi basebenza ndawonye leqembu leBlack Mambazo njalo uthi uChabalala wayengumqeqeshi wendosakusa. Uthi lanxa bengatholanga ithuba lokuhlabelela kulomkhosi akusenani kodwa bazabe bekhona emngcwabeni. Umqondisi weBlack Mambazo uXolani Majozi ubikwa isithi umuyi uzangcwatshwa emathuneni eLady Smith ngomgqibelo. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthe ingxenye yomngcwabo lo izaphathiswa nguhulumente iSpecial Official Funeral Category 2 ngendlela yokumhlonipha umufi. Oyinkosikazi kamuyi uThawanda Maphexa Moyo obhubhe ngomnyaka odluleyo wayelilunga lesiyaya Arts Group lakobulawayo uphikisile ukuthi wayelomnumzana Orishias Moyo ngelanga oyetheswa icala lokubulala uMaphexa ngalo njengalokho kwathiwa ngumuyi. Ngelanga aze amdubule esithi babezihlalele emoteni phambi komuzi wakhe njalo umoyo utholakale engelacala lokubulala. Umahluli womthethwandaba ophezulu weHigh Court uthi akulabo ufakazi obucacileyo obokuthi kwenzakalani kumuyi. Uthe umkamuyi unkosikazi Jacqueline Moyo nguye obengachasisa ukuthi kwenzakalani kodwa ukhethe ukungaphathisani lamapholisa okwenza kungaphikiseki okukhulunywa ngumoyo ngendlela yokuzivikela. UMaphexa wayesethesa umoyo umlando wokuthandana lomkakhe yena owayemsebenzela kubhizimusi yakhe yeFish and Chicken City kobulawayo. Umoyo ubikwa wabalanda behlezi emoteni phambi komzi wabo khe wabuza ngobudlelwano babo. Umoyo waseqalisa ukutshayela imota yakhe kodwa umoyo wayibambelela walenga kuyo ihamba wasekhupha umbhobho wamdubula watshonela esibhedlela. Umoyo uthi wamdubula ngoba wayezama ukumthathela imali elabangane bakhe. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7 ngenjani? Nami okusenhlizweni yami kulokho kuyikhonoka ukuthi ngempela abantu nxa bedoyidoyela into abayifunayo eyikudla impilo amaphoyisa afika impela aphosele ama-tickets kumbe aphosele lezi zinto ezidakayo intuthu edakayo kubuhlungu lokho. Angazi ukuthi kulela ilizwe impela amaphoyisa azolunga kutheni nokuthi kungakhulunywa lobani ukuze kulunge. Bazimisela ukuthini kodwa ukuthi lizwe libe buhlungu kanje, kodwa okunye enkuzile kumnandi okufuna kwanjabulisa yilokho ukuthi ischool fees ugovernment asibisele ukuthi singaduli lapho simtshayela izandla.
Sanibonani bakwethu ekhaya, mbingelele. Igama lami uSibusiso Onsele Mlindamo. Sacela nami ukuphosela nje izwi kunento engibone kuma-social media abathi bakomambo bathi bafuna kufakwe ubukhosi babo ezitradeni ngobulawayo. Okokuqala, ubulawayo uvula umlando wamaNdebele akamzilikazi wamashobana nendodana yakhe uLodebula. Amakhosi lawo zinkosi nezinduna zakhona. Ngabe nabo mhlawumbe abakamambo laba bayahamba mhlawumbe belwela ukuthi akube nemigwaqo yakibo mhlawumbe Plumtree, ngoba uma ngibuka umlando ngathi umambo wayekhuluma mhlawumbe isikhalanga ngamarozi ayekhuluma isikhalanga. So-ke ngantibona umlando kamambo walahleka, izinduna zikamambo kwakungobani? Umambo umuzi wakhe wawukuphi nakuphi? Mina ngabe nje kuya ngami nje, ngabe kususwa yonke into labo kungumbuya lehanda buyiwele eHarare le, ngoba ngapha lidorobho lamahlabezulu. Ngiyabonga maqhawe.
Sayibona nibasakadlani balaleli ngithuma echolocho. Hhayi, mina nisijayizani bantu ukuthi konke ekukhulumayo ayiwenzi, iphathe yamanga kuphela. Labantu abaseleli abalandeli bona balokhu betshaya izandla, ungathiwa ngizeligebheli, ngizeligebheli ufule lapha tuzeleni bayishaya izandla. U-40 years zikambinyula lokhu kukhulunywa amanga kuphela.
Kukhulunyiswa yile ndoda le eqeda ukukhuluma manje ukuthi ye abasakazi be-Studio 7 basupport i-MDC. Even umntwana omncane ona-5 years angeke aze akhulume into enjengaleyo, ukuthi kahle kahle yena akazazi ukuthi ufunani umthetho wakhe. Ningazihluphi kakhulu ngabo, ngaba ngabantu bakamnangagwa lo. I'm sure li-twin likagawule. Ngiyabonga.
Njengomfana wakondlovu ngisaseyini futhi uthembile, isifiso enginaso ukuthi ngenye imini nami ngithole ngixhunywe ku-Studio 7 ngikhulume nami okusenhliziyo emnyama ngale lalizwe, ngoba ninje nginefemile lapho nabazali ingane ziya esikolweni, gcine zingasakwazi ukuya esikolweni. Sonke nje sabaleka namathalente lawo esafunda lapho, sabuya nawo la eMzansi. Manje sisebenza eGoli kwithalente omele siyisebenze kwelethu ilizwe. Ngicabanga ukuthi especially kulaba abasegoli, amadoda amaningi athinteka ngento eyenzeka kulelalizwe leZimbabwe. Ngize ngajabula uma ngithola le namba e-Studio 7 nami ukuthi ngikwazi ukuqeda nje e-time yami ngikhuluma ngalelalizwe.
Njani kodwa thina siyaphila. Eyi, sibona uduku lwasekhaya lolo. Eyi, ene manje kungani uSibusiso Moyo bese bejabule kakhulu bezwa ngani bathi kuthiwa kona ama-sanctions akhishiwe. Ama-sanctions bazowakhipha mhla befunda ukuthi hayi amalungelo kaZulu ayahlonishwa. Ngisaphinda futhi ngikhulume ngale ndoda lena, le ndoda le ekhuluma ithi yona ye lana abasakazi bafaka abantu ababuya koThintlanzi, bafaka abantu ababuya enkomeni, abasakazi basupport i-MTC. Yini le nto? Lo muntu lona kahle kahle ukukhuluma kwakhe lokhu, hhayi, I'm sure wena ndoda okhuluma kanje wonke umuntu uyakuzwa ukuthi hhayi. Ngiyabonga.
Siyabonga, salibonani basakazi, salibonani mthakazi. Bakithi kuyadanisa ukukhuluma ngosuku lwe-21st movement kwabatsha, singazi ukuthi sibili babikelwa kuthiwa lusuku lukaMgabe ukuthi wenzani. Likhefu nje elibe likithi ngakuthiwa uMnangagwa liqinisa ukuthi wakhipha uMgabe sona ngale sula, lifana nje lifana lelikaRose. Kwakule khefu likaRose kudala Present Founders la chichwa ikhumbuza isitha ehlise saqhoba amaNdebele esebenza lana lo ovumelana losuku lolu ukuthi lufundiswe abantwana singabe lesuku oluhle. Ngilisiza nxa ukuthi phakathi kwabantu kwamaNdebeleni komthakazi kusase labantwana abaphethe umgabe ezandleni zabo njengeqhawe. Namhlanje bayahlupheka baphathanga lutho, bayabhoda emigwaqweni bayahawula. Kukhulunywa bengilalile kathi sapha kukhulunywa ukuthi bangena izidakamizwa bangena lani lani lani, kuyikuhlupheka kwabo. Sisemazweni lapha emazweni abantwana abatsha kumbenithi abatsha abasebenzayo. Xa usebenza emazweni kule mali ekuthiwa yiteksi, yonke into eyithengayo iyathatha iteksi. Abanye bayanatha utshwala bakholisa, kodwa kule mali yeteksi imitshwala ekhitshwa ilungiselela abantu abatsha bakhela izakhiwo bayenzela into ezinhle ngemali yena leyo. Pho lelo thuba kwela kithi bazalithatha ngayo la mabhakane abhalwe Robert Mugabe lapha semgwaqweni azwisa ubuhlungu nxa lokho sasekhona.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Asisasakazanga umbono omunye omne wethu wefilabhusi obesithumele wona nge-coronavirus, ngoba udaba lolu soluguqukile njengoba obecatshangelwa ukuthi ulayo utholakale emsulwa. Emini ke besikhulume ngokuthi ukhona wesifazane otholakale elegcikwane lele eHarare, kodwa silethulele ke udaba oluthi utholakale engelalo njalo namhlanje uyabuyela ngakibo. Ngakho ke asifuni ukusabalalisa umbiko olokhu ukhuluma ngokuthi utholakale ecatshangelwa ukuthi ulalo. Yebo ke kulabo ke abandise ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele, ye siya live streama kathesi, kodwa sikhona sisanda nje uku-live streama, sisa live streamanga ngesikhathi ngoba bekulokunye okukhathazayo emtshineni yethu. So lingasixhasa nje kathesi lisilandele, lizasithola sikhona ke kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafisitshane, amasotsha eSomali alichumi lamalwecatsha alichumi lasithupha i-16 batshonile izolo iqembu le-Al-Shabaab lize lihlasele inkamba zebutho ezimbili esigabeni se-Lower Shabelle kulelo lizwe. Kuhlaselwe idolobho le-Khoyole kuqala kusetshenziswa amabhomba abesemoteni ebitshayelwa ngobe sezimisele ukufa i-suicide bomber obejonge ukubulala amabutho kahulumende. Uhulumende weSomali uthi injongo ibiyikudiliza amabholoho. I-Al-Shabaab ephinde yahlasela e-Al-Salimi ivumile umlando wokuthi yiyo ngempela ehlasele kulezi indawo zombili, isebenzisa umsakazo wayo we-radio Andalas. Umhlangano omkhulu o-European Union lamhla e-Brussels uza kuba ngokuqala kulandela uhlelo lwe-Brexit, njalo kuyabe kucutshungulwa udaba lwemali lokuthi kugcwalise njani isikhexa esamabhiliyoni amadola angamashumi ayisithupha lanhlanu, $65 billion, esadalwa ikusuka kwele Bhilithane kumanyano we-EU. So kusele amalunga e-European Union angamachumi amabili lasikhombisa i-27 kulumanyano, njalo awamazwe anothileyo ayakhonona ukuthi yiwo azathwala umthwalo onzima ukuthi abhadale imali eningi okwedlula amanye. Abalimi be-France okuyibo okusetshenziswa isivuno sabo esiningi bathi bakhathazekile ngokukhutshwa komthetho obukade ubasiza kulumanyano owe-Common Agricultural Policy. Namhlanje ke kwezenzakala kwelemelika, ibandla lama-Democrats beliphakathi kwengxoxompikiswano edolobheni le-Las Vegas eNevada khonapha eMelika ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga ozancintisana lomongameli Donald Trump ekupheleni kwawo nalo umnyanga. Umcimbi lo uphele kumizuzwana embalwa ngolwesithathu ebusuku eMelika kodwa ekuseni kweleZimbabwe. Wayengusodolobho weNew York City umnumzana Michael Bloomberg oyisinothi ibillionaire okubandla lamaDemocrats ubephumelele ukuphatheka okokuqala kulingxoxo-mpikiswano selokho umkhankaso lo wasungulwayo. Usebenzise imali yedlula izigidi ezingamakhulu amane emkhankasweni wakhe $400 million okubangele ukuthi abanye bakhe bekhonone ukuthi uzama ukuthenga indawo yokuncintisa. Abanye abaphatheke kulingxoxo-mpikiswana ngosenator Ben Sanders weVermont wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama engumongameli, umnumzana Joe Biden, usenator Amy Klobuchar weMinnesota, usenator Elizabeth Warren weMassachusetts, lo wayengusodolobho weSouth Bend eIndiana, umnumzana Pete Buttigieg. Lokhu kwenzakala usenator Sanders ekhokhela kulomkhankaso elandelwa ngomnumzana Bloomberg loBiden. Sizalethulela ukuhlafunwe kulingxoxo-mpikiswano kunhlelo zethu ezilandelayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke okwamanje kuhlandla lethu lwemiculo lamhlanje ngesizwe umculo weqembu lendosakusa. Leli phela liqembu lenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Amalunga ngokhutshwe ekhaya Siziva phela uOscar, uThembelani Ndlovu, Innocent Svanda, uMduduzi Moyo, uKwanele Moyo, uNjabulo Moyo, uThiyambiwe Shoko, lo noMosibanda.
Inkabiyami Inkabiyami Yetronsalantimba Yekakan Ineñada Shumi las kondita Aifunana Nisholente Belishi Yafa umlanjana Wonka bantuma Gaitera Baibisa tubegile Tupegile Katasile Westilanzima Yonder and in the heaven, you tell who you are. But then you say,
ah, the winds in John.
Love and John, no come back. It's a dream, some bumpy. Yapoom, the following Kavya. Lachin is on board. Lassa, the chicken of a
day. Ah, forget
Aye inzwisa yomculo wendosakusa. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Amazwi omkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena ezitaladini kutshengiselwe phezu kokonakala komnotho welizwe asayamukelwe ngendlela ezehlukeneyo. Abanye besithi zizaphathisa, abanye besithi akusoze kuphathise. Owesifazana wesizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare ecatshangelwa ukuthi engaba legcikwane le-coronavirus utholakale engelalo. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.